Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 enhlolanja 2017 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje lokhu kulokufuthelana phakathi kwezizalwane zakwele South Africa labo kuza
bebethu laba bebethomile ngapha ngaphandle ngizithina into ezinjalo labo labo bathwele lokhu abakuthweleyo so besihlukaniswa ngamaphoyisa okusitshengisa ukuthi ngabantu befuna ukulangale endlela lena besihlukaniswa belanyuka lokhu labo ungaphelanga so lapha bazohlangana khona kusikulumafuku.
Iningi liphikisa ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yakwele Switzerland oluthi idolobho lakobulawayo yilo eliphansi kulawo wonke awezwekazi le-Afrika.
Kodwa akhala amazwe amaningi e-Afrika lakhona apha eZimbabwe ahamba ukoharari amazwe akhona anathemi.
Inkampani ebithatha izikwelede zikamanisipala weHarare isisusiwe ngemva kokwetheswa icala lokungasebenzi kahle lozulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lokhu kulokufuthelana phakathi kwabo kuza lezizalwane zakwele South Africa kulandela udlakela lwayizolo kwezinye indawo zeSouth Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius J.C. Manampofu ohlala edolobheni lePretoria lapho okuqhamuke kona udlakela izolo.
Ya, udlakela ngathi lona kaluphelanga ngoba ma edembeke ama picture bevele town ePitoli bekutshengisa ukuthi kube lokufuthelana okukhulu phakathi kwabantu abavela phandle abamabhizinisi amaSomali amaPakistani kwelinye isayidi ama-South Africans labe demonstrator. So amaphosa agcine engena phakathi kwabo ebehlukanisa kokuthi laba bebethomile ngapha ngaphandle ngizithina into ezinjalo labo labo bathwele lokhu abakuthweleyo so behlukaniswa ngamaphosa okusitshengisa ukuthi ngabantu befuna ukulangale endlela lena besehlukaniswa belanyuka usindo khona abungaphelanga shothi lapha bazohlangana khona kusikulumafuku.
Kusho ukuthi labo abokuza bayaphindisela ababaleke siya sikubone kusenzakala kwesinye isikhathi.
Hayi, bathe kathi sebezimisele njabe somali abathe bazimisele ukuthi mabesifa akungcono bakhe ngoba bathi batshontshelwa impahla zabo bahlala besikhathi sonke behlukunyezwa abavikelwa so sebesithi kathi sibebebaningi bebewuthengisile bathe bathe sisikhathi sesifike sokuthi bazivikele bevele bekhanya ngendlela ethi bemi ngayo hayi bebebaningi bekhanya ukuthi bazimisele ngoba even la kuqala umsindo oqale khona uqale ePretoria West last weekend bakhuluma bathi ama-South Africans mayefuna impi ababatshele bazimisele babalindele so kubonakele sobala namhla ukuthi hayi akusela nto abayihlabayo bathi bona ngangcono bafi ma besifa akuselapha abangakhona ngoba abenza into embi banika abantu umsebenzi banika abantu ukudla benza yonke into abayenzayo kodwa kula muntu obongayo ngaleso senza abasenza wona.
AbeZimbabwe bona-ke bayesaba yini njalo kukhona yini okukhanya kungenzakala kuyo?
AbeZimbabwe ngathi kakhulu indaba yanamhla azange babe phakathi kwayo azange babonakala ukuthi bami kuphi abantu beZimbabwe azange babe khona basheshe babaleka ngoba ungathi kwaba lezinqola kulezinqola ezinye nje ezingathi ngamakaravan lezi abathengisela khona ukudla bethengisela ekuseni khona lapho abantu abevele ePretoria West bathe ma sebeyangena etown bathole inqola njalo bazidokula zonke ngokuthi zibona kwami ngibona ngalezi abantu beZimbabwe babaleke bazishiya so ukuthi bona bajenisa ukuthi balokwesaba basheshe babaleka azange babonakala ukuthi bakuphi total total azange babonakala ngoba even noma ama-South Africans ma ekhuluma abazange bathinte abantu beZimbabwe kakhulu bakhuluma ngokuthi umleader foreigner or amaSomali amaPakistan or abantu bemalayo iZimbabwe azange bakhuluma ngayo kakhulu angazi ukuthi kulo kukhona yini okunye okwenzakala esingakuboniyo labantu beZimbabwe sazi kuzovela.
Hello ke ngumnumzana Cassius J.C. Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala ePretoria kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Iningi liphikisa ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yakwele Switzerland oluthi idolobho lakoBulawayo yilo eliphansi kulawo wonke awezwekazi le-Africa. Lolu cwaningo olwethulwe inhlanganiso ethiwa Ecole Polytechnique Federale de Lausanne luthi idolobho lakoBulawayo yilo elilemigwaqo emibi, imisebenzi ephansi lakho konke okwenza libe lidolobho elingelasisindo. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ngalolu daba.
Well, okokuqala engakutsho ukuthi leso statement kumbe leyo report ingabe ingxenye ingachaya eqinisweni. Ngoba ungananzelela iBulawayo ungakhangela in terms of ngizaqalisa ngendaba yamanzi. Amanzi ethu ayaziwa ukuthi ungakhayela e-Africa yiwo amanzi odla nxa wanatha is the cleanest water, amanzi ahlanzekileyo owanatha from the table ungabi le problem. Kodwa ungakhayela amazwe amaningi e-Africa lakhona apha eZimbabwe ahamba ubo Harare amanzi akhona anatheshi. Suke lapho singene ku-service delivery ungakhangela uyehambe emazweni anjengadorobha enjengaboJoburg ungene ngapha khona beZimbabwe ungene eHarare amanye amadorobha esihlawa eZimbabwe lapho uzananzela izibi uzathela kulebuka le nqabanqaba ezingavuthwayo. Kodwa koBulawayo ungakhanya izinto zakhona ziyabuthwa yonke ihamba kuhle. Singene ku-housing ungakhangela koBulawayo amanye amadorobho kugcwelile kokuthiwa yimikhukhu abantu abazifakela nje amaplastiki uthele sebehlala ngaphansi kwabo. Kodwa ungakhangela lapha koBulawayo indawo ezinjalo asilazo ezingathika kuleso sibanga. Ngaba khona libo kubile okuthathu lapha. Kodwa hayi idorobho lethu ungalinanzela kwidorobho elihlelekileyo ukhangele i-road network yethu ezemgwaqo lezi. Yebo kambe siyavuma ukuthi ngenxa ye-economy layo vele efileyo kulezi insuku aphodolo yathola lapha laphaya. Kodwa imigwaqo yethu izanyiwe imigwaqo kule ngawuhamba kiyo yebo khala ngamaphodo kodwa kunganena. Siyavuma ukuthi for sure lathi asikabi sezulwini sisemhlabeni. Kune-offer lesikwenze kuyimprove. Kodwa ke nxa usuthatha iBulawayo uyiqhathanisa lamanye amadorobho eZimbabwe, uyiqhathanisa lamanye amadorobho e-Africa, iBulawayo ingeyinye yamadorobho aphakemeyo kakhulu. So ke leyo reporting ngibona ngathi asiyo report eqondileyo.
Uluhlu lwabantu abafuna izindlu lungani luphezulu kakhulu, ungathini wena lo?
Well, lelo liqinisa ukuthi ngiyakwazi uluhlu lwe waiting list. Ngikhumbula kuqala i-report esasiyithola from council yayithi ba above more than 100,000 abantu abalindeleyo. Kodwa ke ungakhompeya ama-status la namanye amadorobho zabona ukuthi ezindawo kuba nzima. Njalo uhluphe esilalo kakhulu ngifuna ukuthi lokho ngiku-emphasize ukuthi iBulawayo singayikhangeli kungathi yinto ezimele yodwa. Kodwa ngasikhayela iBulawayo ke sikhaleni iZimbabwe. iBulawayo ikusimo esiyiso sona ngenxa yokuthi iZimbabwe yililizwe elifileyo, i-economy yakhona efileyo. So kusenza ukuthi iBulawayo nayo izimele yodwa njengedorobho yehlile ukuthi yenze yayikwenza. Kodwa kuqala laphana emuva ungananzelela i-economy yethu isa-right, ezomnotho zisaqondakala zisa-right. iBulawayo waiting list yayi-under control. Lalibulawayo kwakuyileyokuthi idorobho lalisakha izindlu linike umuntu amakhiya engena nje afika zihlalele. Kodwa khathesi ngenxa ye-waiting list inkulu uhlubo yukuthi sihlutshwa yi-economy yelizwe le esingathina indaba kahulumeni ongabambanga ukuthi i-economy. So ngokunjalo asoke sithina sibili iBulawayo yile qala. Singathina uhulumende iBulawayo yehle kuthika isiya phambili.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kolunye udaba olufanayo, inkampani ebithatha izikwelede zikamanisipala weHarare isisusiwe ngemva kokwetheswa icala lokungasebenzi kahle loZulu. Sixoxele ukansela wedolobho leHarare umnumzana Thamsan Qhadebe saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwabangela ukuthi bamise umsebenzi inkampani le ethiwa WellCash.
Right, amakhompeli ayanda asuka ebantwini ngendawo yeWellCash le inkampani akade ingenela ukuthi ithathe izimali ebantwini. Abantu bathi bona ukubamba ebayenza khona kakulunganga ngoba kabanako kuzihlala phakathi kwayo labantu njengalokhu okufuze kube khona phakathi kwekansili labantu njengoba kuvele kufuze kube lokuzwisisana ekusebenzeleni lokubhadalana izimali plus futhi bakhanya bethandabuza ukuthi imali ebanjwa yiwe uCash icina isiningi kule mali leyo afuze babe beyibhadala kukhansile ngoba nayo iwe uCash izasala le mali nayo eyifunayo kuleyo mali.
Manje sekuzahamba njani kathesa?
Okukhona kukathesi ukuthi njenge-council sifuze sihlale phansi sibonisane ukuthi sikuvalisene ukuthi kulungisise, ngoba ukuhamba kwi-council ukuthi ayisiyonto efuze engayenziwa ngumuntu ongeyedwa ukuthi athi mayime noma ukuthi ngakuhambelele phambili. Kufuze kusuke njengesibotho esiphuma ku-city council ngokwayo from full council.
Yona iningi okunganani imali esebantwini engabhadalwayo izakhamizi?
Ukuthiyana kukhona lakho kusiya lo muntu ukuthi wagcina nini ukubhadala, noma ukuthi indlela akade isebenzisa ukuthi abhadale lezi mali zekhansili ka abanye balama-9,000 abanye balama-3,000 maximum ayazifile ebantwini. Sometimes it can go as far as 15,000.
Hello ke ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukansela wedolobho leHarare, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sixoxa lo Senator weMathebeleland South uNkosikazi Sithembile Mlotshwa. MaMlotshwa, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Siyabona izulu liyachitheka lapha elizweni lonke jikelele, njalo selibangele umonakalo omkhulu, abantu abaningi sebelahlekelwe imizi lempahla. Esigabeni sakho kumi njani?
Izulu likhanya ukuthi lo nyaka liyavuza sibile tingamini, kodwa ke siye sabela kakhulu esigabeni sakithi. Ngithe ngiyakhangela njengoba amabridge amadala anyikinywa ngamanzi, xa ukhangela emgwaqweni akithi umfula uhovi ibridge lakhe lixexebukile sibili, litshengisa ukuthi beselinyikinyeka sibili, lilama-crack lapha lalaphana.
Ukukhona yini okwenziwayo ukulungisisa leli bholoho?
Awukhanyi kungaba khona okwenziwayo, ngoba nxa lona ibridge lakhona livele liphansi, ibholoho liphansi lona lelikamoya unxa usiye ekhezi laphana aphansi okokuthi 37 years besikhangelela ukuthi nga ngenye into esibukayo ukuthi uhulumende wethu womuntu omnyama wakhangela amabridge la alokhu atshiwa nkomo yahlaba, walungisa alungela imume enjengeyona.
Emizini lapha kuminjani? Sibone etsholotsho ePlumtree abantu abaningi bekhukhulelwa imizi lizulu.
Amanzi avele azabulala abantu abaningi, ngoba kukhanya ukuthi kahle kahle uhulumende akalawo amalungiselelo amileyo njengakwamanye amazwe awokuthi nxa sokulezinto ezinje eziphokuba ngumvukela babe nezimali ezikhamba zisiyancedisa khonapho. Thina-ke babhalile abezinwa laba abakhangele ngezamanzi ukuthi abantu abasemaheche leChewondo kabathuthe baye endaweni eziphezulu, ngoba idamu le-Antelope seligcwele kakhulu kokuthi lingachitheka yinoma yinini. Kodwa into esimangalisayo ukuthi uhulumende akatsho ukuthi kabaye ngaphi labo bantu bakhona nxa besuka lapho, ukuthi abaqondise phela atshengise ukuthi ulungiselele ulale nto okuthiwa ibhajethi yokuthi labo bantu nxa besuka lapho balaphana. Umuntu ungaza kupho ukuthi suka uye endaweni ephezulu, umuntu usifuna ukusuka lento zakhe zonke, lenkukhu zakhe, lembuzi zakhe, lenkomo zakhe, labomangwe bakhe.
Alubana lithe ladubuka leli damu lingabangela umonakalo onganani?
Umonakalo omangalisayo, ngoba liyahamba umango omude leli damu nxa selisiya le amanzi akhona ezaye ebuchatshane. Singabangela ukuhlupheka kwemizi eminingi engedlula i-1,000 imizi, ngingabala abantu abaphakathi balimizi.
Abanye bathi iZANU-PF idlalisa imali ngedili likaMgabe leli kulokuthi uhulumende adinge imali ethuthukisa izigaba kulungisiswe konke okhala ngakho lo kunye uzulu akhala ngakho.
Ngiyabasekela abantu, ngoba nxa uthi uyakhangela ukuthi nxa kufika endabeni zokuthi kulungisisa izinto ezizanceda abantu abaningi, laba abantu abazihluphi kakhulu, but nxa kufika endabeni eyokuthi balungisise nje udaba olulodwa olomuntu oyedwa baba sikuba phatheke kakhulu ukukhangela ukuthi imali abayidingileyo bayithola ngesikhatshana esifitshana nxa kuthiwa umdlalo lo uceda i-2 million inkalakatho yemali wona lowo mgwaqo wakhona owematopo lapho okuyiwa khona uvele yona umdala and ofisa ukuthi nga walungiswa leyo mali nganti ngayibi hamba entweni ezizanceda abantu abaningi njengoba koko sikhuluma ngazo ukuthi entweni zamabridge lezentweni zemigwaqo eyinto ezanceda abantu abaningi ngoba nxa manje esegeleza lapha esegcwele imigwaqo kungalungiselelwanga kusuka kusele ukuthi abantu bagijime besiya ngathi kwakhona
akhona yini amazwi ongathanda ukuxwayisa ngawo izakhamizi ikakhulu ekuthini zingabochapha imfula nxa igcwele
engikunanzeleke kakhulu ukuthi abantu abasha abakwazi umfula ukuthi nxa ugcwele unjani nxa uthela kweni side abangaliboniyo babona ngani nxa ufanele uchaphe kufanele uwenze njani so zonke lezi zinto kulokuthi ngansuku zonke bekudlalwa kuthengiswa komdlalo kapresident ngayizinto ade ziba izixwayiso eziphuma kumathelevision nakumaradio ukuthi ukuze umuntu ovele engajwayelanga ukubona abantu amanzi amaningi abekwazi ukuthi kufanele echaphe nxa kwenze njani kodwa-ke isixwayiso sami esikhulu ngesokuthi kungangcono ungayifika lapho yakhona ume nxa umfula ungenisa ungasondele eduzane kakhulu umele khatshana
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mhlonitshwa siyabonga
siyabonga kakhulu baba
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo senator weMatabeleland South unkosikazi Sithembile Mlotshwa yena ohlala esigabeni seMatobo district asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki eza
lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesinye sezikhulumeli sebandla leZimbabwe People First umnumzana Methusele Moyo.
Mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfana.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kwathe sebandleni ngemva kokuxotshwa kwezinye iziphathamandla?
Ye, ibandla lethu eleZimbabwe People First liqhuba kuhle kakhulu. Lokhu saxotsha iziphathamandla lezi ezaziwa ngumuntu wonke into sezithombuluka kuhle. Ibandla kuhamba kuhle, ngikhuluma kanje umongameli uDr. Mjurupa kohlelo lokuvakatshela amaprovinsi simkhombisa simtshengisa amalunga eprovinsi kodwa i-audit yama-structures silungiselela kuya kucongress ngomgqibelo uzabebona amalunga emathinoth esuka lapha e-midlands zevakatshele wonke amaprovinsi la yiwo amabili akade sele uhlelo luhamba kuhle kakhulu kanti
ye sizwa kuthiwa kungaba lo dubo lwebizo lebandla ngoba sizwa kuthiwa iziphathamandlela zixotshayo zithi hhayi ibizo ziyahamba lalo
khona akuwamanje ngoba ibizo leli elithi Zimbabwe People First akula phathi esiyaziyo thina lathi sigoqelwa esihambe aku-congress ngoku-convention yafika yazibumba yazibiza ngalelo bizo libizo akade sizibiza ngalo nje kufana lo muntu ozibiza ngebizo engathatha i-birth certificate ngelakhe asilo lakhe ngelabo asilo labo ngelethu lathi asilo lethu so besikhalele ukuthi singaku-congress sizake sifunda iphathi yethu yikho-ke lapho esizazinika khona ibizo ngokusemthethweni ngokufaneleyo singazibiza sithi siZimbabwe People First kumbe nxa abalandeli bebandla siku-congress ngakubona kufanele ukuthi kudingwe elinye igama sizalidinga kodwa okumqoka okusegcekeni ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi nxa ukhuluma ngeZimbabwe People First uthoni itho iphathi yekhokhelwa ngumama uMjuru.
Lona udaba lokumanyana lamanye amabandla ikakhulu ele-MDCT luhamba njani okwakathesi?
Udaba lolo luhamba kakhulu kanti ngeZimbabwe People First umongameli uMjuru njengoba ngisitsho ngithi uhambe ebona amalunga ephathi ezabelweni ngekumaprovinsi yinto afika asixoxele ngayo uthi kuhamba kuhle sikhangelele ukuthi kuzaba lo presidential candidate eyodwa yabimele amabandla wonke aphilisayo ngithi mina iZimbabwe People's First ya ekhokhelwa umama uMjuru le MDCT lamanye nje amabandla aphilisana lezana. So ludaba oluke gudwini abantu balujabulela kukhanya yiyo vele into adisiswa nguZulu kodwa beyiswela kodwa ngo-2018 kukhanya izatholakala leyo nto.
Manje nxa sikhangela ukubana ukhetho soluseduze lina lokhu lingakayenzi iCongress akusoze na kuliphazamisa ukuthi liyabaseliphuzile.
Hayi, akusoze kusiphambanise ungananzelela asikubele emuva sikhali i-MDC ngo-1999 yabunjwa kusele izinyanganyana. Sibuyele emuva njalo ukhayele ngokukhetho ka-2008 sabona omakoni labodabengwa kusele amaviki amathathu bayenza ibandla labo baphuma le-10% yabo. So kukhona ibandla lethu singazake sithi litsha selilidala seliza sibiza iminyaka emibili obe kusele kwenza i-Congress besiphuza nje siphuziswa yikhona kho sikutshoyo bonaba abantu esesibakhiphile lathi siyakubona futhi ukuthi singajaha senze i-Congress silungise into yethu silungise induku masinya isitha esiyizano singazingenela sisichithe koke lathi sihamba sikhangele i-watch sibona ke ngo-2018 i-Congress yethu iseduze akusasalanga ngathi mina akusasala nginyanga ezimbili sizabe silomnyaka ojeleyo phakathi kwe-Congress yethu lama-elections umnyaka isikhathi eside kakhulu ekuphampeneni.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli, siyalivalelisa, siyalithembisa ibandla lenu leZimbabwe People's First elikhokhelwa umama uMjuru likhona. Sizahlangana ephethweni ngo-2018. Siyabonga.
Hhayi, lathi sibongile. Lo-ke bekungumnumzana Methuseli Moyo, omunye wezikhulumi zebandla leZimbabwe People First, ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Nanxa sesiguqule umdumo kulokhu kuluhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namhla sihle satshaya ngonyawo olutsha ngokuxoxa lo nkosazana Kholetha Shoko obona ngokwethula kwemibiko kubandla lezanu PF ugatsha lwabasakhulayo kobulawayo. Sicubungula ukuthakazelelwa kwelanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Shoko.
Ngiyabonga. Angithanda ukuthi amhlophe ubaba wethu uChristmas abashimgabe ngokufanele 93 years nokuthi uNkulunkulu angigcine ngizulube nini.
Kodwa liyananzelela yini njengabatsha ukuthi kulabanye abathi lokhu yikudlaliswa kwemali ngabe incedisa abahluphekayo ngendlela ezishiyeneyo?
Ikuthi into vele nga ungekho phakathi kwayo awusoze uyishisise. Xa sisenza i-birthday ka-president akula mali esiyithathayo kumbe sithi esikhwameni sikahulumente ukuthi kungathiwa imali lenga igcina abahluphekayo. Ilama-pledges, kulabantu abapledgers, lama-donations, lama-fundraising esiwayenzayo yikho lapho esithola khona imali yokubana siyenzele u-president wethu i-birthday.
Umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe layo seqalisile ukubhodabhoda elizweni, ungathi kukhona elikufundayo kuye yini njengabantwana abangamantombazane?
Yebo, lapho kulebaba khona kebe kulomama khona siyamsekela umama 100% ngendlela esisekela ngayo ubaba, ngoba kulezinye izinto esizifundiswa umama esingeke sasifundiswa ngubaba. La ku-politics kunjalo ukubana kunezinto esizifundayo eziningi eziphuma kumama esizifundiswa ngumama uGrace Mkhala.
Abanye njalo bathi kodwa ulimi lwakhe kwesinye isikhathi kalwakhi, uyabe ngani uyethuka abanye kube le ngxabano. Ungathi liyathakazelela indlela akhuluma ngayo ebantwini?
Yebo, thina njengeZanu-PF thina akukhuluma yethu, thina sikubona kukuhle kakhulu, asikaze sikubone ukuthi abantu vele asiphili sonke, asithi sonke sizawukela uZanu PF. But thina esikuZanu PF akulanto esiyisokayo. Njalo umuntu nga ekhuluma iqiniso liraithi iqiniso kalikhulumi. Ayisikho ukuthi uyabe ekhuluma ulimo olungayisile. Akukhulumayo konke ku-100% correct.
Njengabatsha liyaluzwisisa udaba lwegogo rawundi ukuthi abantu bathi hayi ngabe umkhosi lo awubanga khona ematopo.
Mina kulokhu ngingathi thina ngombono wethu nombono wamaZanu PF. Abantu ba very happy ukuthi ibebidele yenze lemathebulo South. Even abantu bakhona ngale kumathebulo South, abantu bayakujabulela kakhulu lokho okwenzakalayo. Bene lokho kunye izindaba eziyabe zisalwa ngabantu bamaphephandaba, lama opposition. Akusoze kusolakale vele osolayo lokhulumayo. But thina njengeZanu PF, sithi uright uqondile kakhulu ukuthi ibebidele kapresident iwe lemathebulo South.
Umongameli Mgabe, ulabantu abanye abamchotoza abathi iminyaka yakhe leyi, i-93, simnengi kakhulu. Ngabe uyahlala phansi achiyele omunye.
Thina njengabatsha thina sithi upresident wethu sinisekela singemva kwakhe 100%. As long esasekhona akula okunye lapho esingaqhakela khona ukuthi singathi upresident wethu aphumule. Thina nguye esimfunayo. Ubukhokheli bakhe obuphakemeyo yibo sikufunayo. Imfundiso ephuma kuyo yiyo esiyifunayo. Njalo emolini kulabo gogo bethu labo khulu bethu asikaze sibaxoxe ukuthi mokhulu ngamanye hlala kwamakhelwane semkhulile endlini lapha kuhlala abantwana. Thina upresident wethu 93 years udinga uNkulunkulu. UNkulunkulu une reason why emgcini. That's why lokho ekhona lapha khona lakathi.
Sibonge kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Kholetha Shoko obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZanu PF kugatsha lwabatsha kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke Sithandekile. Ke sithathe ikhefu silalele ingoma yabanqobi, ingoma esitshayela ke bonke abavela eZimbabwe abase South Africa.
Sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake indlela. Asonanga muntu, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake lindela, Thabo Mbeki ngabe siwenzeni na. Asonanga muntu, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake lindela, Thabo Mbeki ngabe siwenzeni na. Sibalekela indlala, sibalekela nochuku, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake lindela, Thabo Mbeki ngabe siwenzeni na. Sibalekela indlala, sibalekela nochuku, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake lindela, Thabo Mbeki ngabe siwenzeni na.
Yemolo ma Africa ngiyoke ngibone mina
je South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake lindela,
ngabe siyenzeni mphathintambo ingoma emnandikeleyo isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibane njalo ngeviki ezayo. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.